la mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Sihlani njalo bazalwana abathandayo siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana ivini lapho esabala khona izenzo zamapostoli sethu sokuqala sabala indima ezimbili ufolo 8 ukuze sikhumbuzane sizathi njengophanye sasidibane njalo kufundeka kanje verse 4 kwathi ehlangane nabo wabayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise engasizwa ngami verse 8 kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba namhlanje izethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo lapho esedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo ingabe kusemasontweni sila amagosa abafundisi abavangeli ingabe yini namabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla yijerusalema-ke lalowo lalowo lapha khona silabokhansila esihlala labo ezigabeni zethu sisuke lapho sila amalunga ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle sisuke lapho silabomphathentambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende ilizwi lithi ilowo lalowo ahlale endaweni akuyo ayiphiwe nguNkulunkulu enze okuqondileyo kube lobufakazi kakube ubufakazi obakhayo ubufakazi obuzwakalayo ubufakazi obubambekayo kungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuquphana obokukhangelelana phansi yenza into eqondileyo yekela kwenza into engayisiyo kakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho ungasuki uye eJudiya ungasuki uye eSamariya uye ukhuluma izinto ezingayisizo njengalokhu esihlangana lakukusa kwamalanga umhlaba siwonakele abantu sebethengisa ngeqiniso abantu abasathembakali banqabele izikhundla ezinkulu ngekhona sokubizwa amagama aqatha phezulu kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema bangaya kuwa eJudiya bayebuka eSamariya kodwa lapho abahlala khona kubolile ubufakazi bukhomba inkohlakalo zokuzenzisa lobukwaba lokuphanga izinto lingabelani labanye iJerusalema kulelo ohlala kulo liyakhonona yikho lanxa usidlula kwesinye isikhathi nxa uyilokho enguqambileyo lanxa nje uyisakamanzi lanxa uyini ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile lungisa iJerusalema uhlale kuhle labanye abantu ngithi awukhathekile ukuthi ungubani ungaba ukhansila ungaba ngusobhuku ungaba yinduna ungaba umkhonto welizwe banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe ngoba nakuye amandla okukhetha ulawo kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo osebenzela kulo abakukhangele khona ukusa kwamalanga bakubona yekela uye eJudiya ungakalungisi eJerusalema yekela ube eSamariya ungakalungisi eJerusalema uNkulunkulu asinike amandla kothando siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle athi kuyeke babathixo endlebe sicela ukubana usithengise amandla eJerusalema leli zukulo ngokuhlukana kwethu senze okuhle uyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukanika phambi kobusobakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamilinkomo